Ngo-2014 sibone ukuthi u-vice president uJoyce Mujuru and kwenzakala ukuthi ku-electoral cycle eyi-1 esikhathini esingakakwani kugcotshe o-vice president ababili. Kutsho ukuthi silokhe kwaba nokhetho luka-2013 abazali bavele ngokucabanga ukuthi ilizwe i-economy iyangaphi nokuthi impilo zethu abantu bakhaza ziyangaphi. Bavele kahle baba-preoccupied ngokubanga isikhundla sikamongameli, abanye baqalisa ukufuna ukuthi basitate laye labanye leqembu amaqembu la atshiwo baqalisa uku-concentrate ukuthathela isikhundla sikamongameli. Akula muntu elicabangayo ngokuthi amakampani avalwa, akula muntu ocabangayo ngokuthi ezikolo abantwana impilo kayinto ngahambi kahle, akula muntu ocabangayo ukuthi izibhedlela akulamithi akulawonelanga. Wonke nje abasibusayo ba-preoccupied ngokufuna isikhundla sokubusa ilizwe. So kulokhu kube nzima kakhulu ebantwini makhaza ukuthi siyokwazi ukuthi kusasa lethu liyangaphi njengamazimbabweni.
Umnotho welizwe ikakhulu sikhangela ukubana uyandise ukuvuselelwa ngabantu abayabe bevela kwamanye amazwe bezoyenza lokho okuthiwa i-investment ngesilungu. Ungathini nxa ukhangela umumo wakathesi sikhangele yona i-investment?
Kathesi i-investor confidence ayikho ngoba akulamuntu uzotshala imali yakhe ezoqala ibhizinisi. Okokuqala uyabe ungakwazi ukuthi ma ufuna uku-investa uqonda kulithi ihofisi, ngoba emahofisini konke kahulumende ku-polarize. Uzathola ukuthi uzaphiwa ilayisensi ngomunye umuntu othile, kusasa kujike kuthiwe uphiwe umuntu welacoste. Kumbe uphiwe ilayisensi ngomunye, kusasa kubhuka ujike kuthiwe uphiwe umuntu we-G40. So konke khonokhu kwenza kube nzima vele ukusebenza. Akusela progress, akunanto ehambayo ngenxa yokuthi abantu laba bayalwa. Singakhohlwa ukuthi indlovu ezimbili mazisilwa vele kulotshani obufa kakhulu. So vele akusebenzi, akuna business, ilizwe kaliyindawo. I-state siqhubeka sisemuva, amabhizinisi aqhubeka esafa, imali kayikho and akunamuntu ezihluphayo ngako konke, bababizi babanisana isikhundla.